Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwaga zomuhle isikhathi 7:30. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 7 kumpalakazi 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathi ntambo wezemali wethula ibhajeti yomnyaka ozayo esithi uzimisele ukwehlisa indleko zikahulumende. Okugoqela ukumisa umsebenzi izisebenzi zakhe ezeleminyaka engamajumi ayisithupha lanhlanu lokuguqula umthetho we-indigenization.
Ibe domestic omkhulu kulalokho ebesezikujwayele ivezile ukuthi iyadinga lokho esidinga ama-investors abantu bangaphandle ukuthi bazohlanyela izimali.
Amabhanga wonke aseZimbabwe aselayele ibhanga elikhulu lesizwe ukuthi avimbe amabhuku ama-accounts kamnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Sevia Kasukwere bona ababaleke elizweni ekugenqulweni kukahulumende kamgabe.
Into eyenziwa ngumnangagwa cabinet yakhe baqalise kubi. Umuntu nxa elecala kumele athonisiswe icala lakhe lifakwe endandalazini.
Amabandla aphikisayo athule zwi ngokwenzakala kuhulumende weZimbabwe njalo kawabonakali emphakathini selokhu umongameli Emmerson Mnangagwa ethathe umbuso. Kambe kungaba kusenzakalani? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa namuhla wethule uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget yomnyaka ozayo engena kumabhiliyoni amahlanu lanye 5.1 billion. Esithi uhulumende uzimisele ukulandela iziqondiso zokwehlisa indleko zakhe okubalisa ukuguqula umthetho wezokuqhuba ibhizimusi o-indigenization kanye lokwehlisa inhambo zabakuhulumende ezokuya kwamanye amazwe. UChinamasa uthe njalo abasebenza kuhulumende asebedlule iminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu kuzamele bayephumula. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Kumizamo yokuvuselela ukuthembeka kwelizwe kwezomnotho, uChinamasa uthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uzaqhuba inhlelo ezimbalwa ukukwenze lokho okufana lokuguqula umthetho wezokunikeza amandla kumankampani kuzizalwane zakuleli we-indigenization wona obusiba ngumgoqo kulabo ababefisa ukuzasungula amabhizimusi abo kuleli. UChinamasa uthi umthetho we-indigenization usuzasebenza kuphela kwabemba amatshe aligugu abalisa idayimani le-platinum kuphela. Umnumzana Chinamasa uthi kuzomele uhulumende aguqule umthetho olawula ngezomhlabathi azihloniphe zonke izivumelwano ezenziwa labakwamanye amazwe ezama-Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement, BIPA ngesilungu, abuyiselwe lawo mapulazi ayabe ahluthunwa engaphansi kwezivumelwano lezi.
Engagement with persons or entities whose farms were protected.
Phezu kwalokho, sizotshutshiswa lezo nkulumo labalimi abalamaplazi abengaphansi kwesivumelwano se-BIPA. Lokhu kuzokwenziwa kulandelwa okumunyethwe isekelo sombuso.
Phezu kwakho konke, uChinamasa uthi kuzamele bamiswe umsebenzi abatsha abekade beqhatshwe nguhulumende ama-youth officers afika phose inkulungwane ezine kanye lokwehlisa imali esetshenziswa kumhambo zamalunga kahulumende obekungumlando obusetheswa obengumongameli osewachiya umsebenzi umnumzana Robert Mgabe.
Measures to contain budget expenditures and conserve scarce.
indlela zokwehlisa ukusetshenziswa kwemali kanye lokulondolozwa kwemali yakwamanye amazwe kuzoqheliswa la kundlela imali isetshenziswa ngayo kunkhambo zikahulumende. Okuzokwenziwa kubalisa ukwehlisa kwenani labantu abazabe bekumaqula ayakwamanye amazwe ngezomsebenzi kahulumende. Kuzokuthunywa iziphathamandla zikahulumende ukuyangena imihlangano bevelela kuhofisi omeli welizwe lapho silamahofisi khona.
Okunye uChinamasathe kuzokwenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe yikulungisisa kwezokuthathwa kwemali yemithelo okubalisa emingceleni lapho kungena khona impahla. Kungalesi sizathoke athi kuzosiwa abakubutho ukuyaqhuba umsebenzi emingceleni waseBridge phansi kohlelo lokulungisisa isimo lwe Operation Restore Order. UChinamasa uthi enye indlela yokuvuselela umnotho kuzokuba yikulwisana lokungathembeki icorruption. Kuzosungulwa indlela yokukhulumisana ngencingo ezizongena emahofisini kamongameli ama toll free lines ukuze uZulu abike okungakusenziwa yilabo abaqhuba imisebenzi yokungathembeki. UChinamasa uthi uhulumende uzokwehlisa njalo inani lamahofisi abameli belizwe kwamanye amazwe ukwehlisa indleko zikahulumende. Phezu kwakho konke, uChinamasa uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ukubone kumqoka ukuvuselela ingxoxo laba kwamanye amazwe kuvuselelwe ezokuqhuba imisebenzi yokuthengiselana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ukuhlaziya ibhajeti kaChinamasa le sixhume ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube yena othi ziningi impawu ezikhomba ukuthi uhulumende omutsha lo ujonge ukwakha.
Ibe lo mehluko omkhulu kulalokho bese sikujwayele. Ivezile ukuthi iyadinga lokho esithi ngama-investors, abantu bangaphandle ukuthi bazohlanyela izimali. Nxa ukhangela udaba lwe-indigenization act ukuthi sekutshintshiwe khona laphana indlela yakhona okade kuvimbela ama-investors, sebekhulumile ngokwehlisa izindleko zikahulumende ngandlela thize yokubhadala izikwelede ngendlela efaneleyo yokubuyelela ukuyadlelana lamazwe omhlaba bili ukuthi iBritain leUSA okade kungasakhulunywa akade sebethethisa umnyaka lomnyaka sikuzwile konke lokhuyana. Kodwa okungasaphumanga kwacaca yokuthi uhulumende yena ngokwakhe phezulu i-national government hayi local government indleko zakho zaziphungula njani zize ku-30% leyo ayikhulumayo ku-council kumbe okungenani ziye ku-60% esingathi thina ngesikhiwa phecelezi sustainable kulokuthi bekhona lokubo-80-something labo-90-something%.
Ukhulume ngokwehlisa inani lezisebenzi zeZimbabwe ezisebenzela kwamanye amazwe esebenzela uhulumende esingathi ngama-diplomatic missions. Wakhuluma njalo ukuthi abasakhulayo labana okwathiwa ngumgabe babiselwe emsebenzini abedlula inkulungwane ezintathu esingathi ngama-green bomber sebesusiwe njalo ku-payroll. Awuboni lokho kuphathisa na ekwehliseni indleko kahulumende?
Kuyinto ephathisayo kakhulu. Akufanelanga ukuthi ngoba izanu yenza izinto iyasenzela ububi eminyakeni engu-37 sigcine singasakubona okuhle kikho okukhulunyiweyo ngokuba kumele sikubeke kunjalo sibe fe. Ngolwesithemba isisizathu ofuna ukuthi ngikhulume ngakho. Indlela ama-diplomatic missions maningi kakhulu. Angivele ngeke nje size sisebenze ngale ndlela. Kudingeka nje yodwa e-EU, kube le yodwa e-SADC, yodwa e-COMESA, yodwa e-East Africa Community, yodwa e-ECOWAS, kube le yinye emazweni lana amakhulu ayisingakhangelela kuwo ama-investors esithi ngama-key investment partners njengabo-China, yebe-USA, UK, o-Germany, sibe lokulutshwane nje kulokuthi sigcwale kuwo wonke lamazwe kungaba lo muntu oyedwa ogijimayo ku-Southern Africa kwanele khona lokho. Kanti-ke labana babevele befakiwe abantwana labana ngabobusela labana. Kwakuyinto eyayifanele ukuthi bakhitshwa kudala. Ofuna ukubachatha kaye bachathe emzini wakhe, hhayi elizweni kudlaliswe imali yabantu.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. obe ngumphathi ntambo wezemali owabotshwa ngamabutho ekugenqulweni kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe elibutho umnumzana Ignatius Chombo ukhululwe ngomthethwandaba we-High Court namuhla ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso i-bail. Umahluli ulaye uChombo ukuthi kumele abhadale amadola zinkulungwane ezinhlanu i-5,000 awe-bail. Njalo aphe amapolisa ugwalo lwakhe lokuhambisa i-passport ukuze engabaleki elizweni. Umahluli uphinde walaya njalo uChombo ukuthi kumele azinikele emapoliseni kathathu ngelanga ukuze kubonakale ukuthi impela kabalekanga elizweni. UChombo wetheswa icala lokuphatheka emsebenzini yenkohlakalo kanye lobuhuquluzi. Osakhulayo weZANU-PF ukuzayi Chipanga laye ukhululwe ngomthethwandaba munye walaywa ukuthi ehlawule imali yesibambiso engamadola angamakhulu amahlanu i-$500. UChipanga wetheswa icala lokwethula imbiko yamanga kanye lokuhlambaza amabutho. Amabhanga wonke eZimbabwe asetshelwe libhanga elikhulu lesizwe ukuthi avale ama-accounts amalunga eZANU-PF amabili abaleke elizweni ekugenqulweni kukahulumende kaMgabe libutho. Ababili laba ngumnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Jonathan Moyo bona abangamalunga ecelele ZANU-PF ebelizama ukuvimba uMnangagwa ukuthi abe ngumongameli LG40. Kubika uBathabile Masuku.
Umbiko okhitshwe yibhanga enkulu e-Reserve Bank of Zimbabwe uqondiswe emabhanga wonke elizwe njalo uthi amabhanga wonke kumele amise ukusebenza kwalawo ma-accounts abesesazisa ibhanga lesizwe ukuthi kule malini nge-account. UKasukuwere ulendlu enkulu okumangalisayo osekuchiye uZulu ebuza ukuthi engaba wayithatha ngapi imali yokwakha lindlu. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Bakla Thambo uthi umbiko lo uyasolisa ngoba ungacaci ukuthi uvela ngapi njalo ungatsho ukuthi usebenzisa uphi umthetho.
Inkinga engiyibonayo nje ngokuthi kuzabanjwa izimali ezisemabhanga kamnumzana uprofesa uJonathan Moyo lokasukuwere njengoba kulotshiwe lapha encwadini le esibuye yahamba kubo-Twitter lakubofela kubo-WhatsApp labo-Facebook yokuthi incwadi le ayilobi ukuthi oyilobileyo yena engubani ukuthi yihofisi yiphi kahulumende ye-Reserve Bank eyilobileyo incwajana leyi kanjalo lokuthi umlobi wencwadi leyi yena othatha ngapha amandla.
Ohlaziya ezombangazwe umnumzana Bongani Nyathi uthe ukuvalwa kwezikhwama zebhanga kuyinto enhle kodwa akumelanga kukhethwe abanye bechiywa.
Alo ama-account kaJonathan noKasukuwere angaphandle kwelizwe kuyinto ejabulisa kakhulu ngoba kuyisifundo kubo bonke laba abasebenzela uhulumeni ukuthi ma ungatshontsha imali usebenzisa isikhundla sakho kuhulumeni uzothi ma usuphumile kuleso sikhundla uthathele lezo mali zibuyisele emphakathini.
Unobhala jikelele webandla le-PDP umnumzana Gordon Moyo uthi lokhu kutshengisa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa kawulamthetho. Ugcizelele wathi bekufanele kuqale kwazakale ukuthi laba abavalelwa izikhwama zebhanga balamacala na kuthonisiswe phambi kokuthi kuvalwe ama-accounts.
Into eyenziwa ngomnangagwa le-cabinet yakhe othinamasa labe Reserve Bank baqalise kubi. Umuntu nxa elecala kumele athonisiswe icala lakhe lifakwe edandalazini kuthiwe nanti icala lakho.
Ukucwayisisa okwenziwe yi-Studio 7 kuveze ukuba ngempela lezincwadi zithunyelwe ibhanga libhanga lesizwe ele-Reserve Bank kumabhanga wonke awelizwe. Umnumzana Jonathan Moyo yena ekhuluma enkundleni ye-Twitter uthe imbiko le iliqiniso itshengisa ukwehluleka kwalabo abazithi baletha inguquko elizweni. ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siloke sikudaba olufanayo uChris Gande weStudio 7 uxoxelo munye owaki wasebenza lomnumzana Jonathan Moyo kwezokhetho esigabeni seCholocho umnumzana Belief Gawule. Yena othi umoyo wasithezela olulenkume ngokusebenzelana lexuku le-G40.
Loku kamzala imisebenzi kade beyiqhuba imisebenzi ye-G40 besenza imisebenzi yabo ye-G40 labo maye mdali labo mgali imisebenzi yabo kade beyiyenza yebangele ukuthi kube lo mumo nalowo muvi okuzakuba phakathi kwelizwe yiko okuze kwabangela ukuthi abantu likwazi lonke gandle ukuthi amasota acine sesithi hhayi sokwenele lokho mana sithatha abantu laba sebafake eceleni okunjalo-ke yiko khonokho ngoba amasota besola indlela lana amadoda ye-G40 indlela ade besebenza ngayo begombolozele mgali sasamnika imigaba amathuba okucabanga treyiwo asebesenza izinto konke into asesenzwalo yibo ngokunjalo-ke ujonathan layo bengumunye wakhona phakathi wakho ikuthi ngumuntu nje okadekade engatheleki kwesinye isikhathi asinto ethi hayi ona into leyi lengozi le into yenzayo le ayizoze kufikise ndawo kodwa kida ngokuthi umuntu kwesathi omunye umuntu kateleki uze kugcine sewela phakathi kwengozi nesiyo tethi hayi wena phuma entweni leyo ungangeni entweni leyo hayi uvele kade udingane entweni naleyo uvele udingane ugijimisane vele wena ubhenefithane vele in-first place kodwa umuntu okhona ngayengazwisisi kodwa wathi umuntu ekuphileni ukuthi end of the day you test your own medicine nxa ungumuntu nxa ungatyeleki.
Zona izakhamizi zeCholocho zithini ngalokho okwenzakalayo kakhulu sikhangele kuJonathan Moyo?
Jonathan, eqinisweni lonke asikhulumeni ngezinto njengakhonoku ye emsebenzini omunye kade wenza ku-constituency abantu bebephathiseka sibiza iqiniso lelo njalo kume nto ezikhanyayo ukuthi webhujonathan ngumuntu anisabantu encedisana sipho nje olubekhona yilo lololo ukuthi usuke wasebenza nabanye abantu abaneenjongo zabo ezimbi ephezulu ngale kuhulumeni yiko kumdilizileyo-ke khonokho yiko kumshiye emumeni nalowo muvi omngenise khona ngokunjalo esigabeni ngale besikhangela sezinhlelo zethu eziziqhubayo sezinhlelo zomgwaqo enceda le nhlelo zokuncedisa ukuthi ecelele abantu ukudla kubuye kuhulumende into ezinjengazenezo ubencedisa sibi kathethi ubencedisa langale lapho kulabantu khona abanye abadilizelwa khona imizi abadilizelwa lizulu awasebahlanu endaweni yejimila yakotshino ngayo sesikhangelele ukuthi usedlwale ukuqhubeka usiya phambili pho-ke nanko kusokwenzakele yena sesisusiwe kuhulumende njalo sesisusiwe ebhadini ngokunjalo abantu bebekukhangelela ukuthi bathole usizo oluvelela kuye kodwa kungasenani lakho sokwenzakele abantu sebekhangela phambili ukuthi phambili ngane asiyeni phambili imisebenzi yonke lanana kumele iqhutshele phambili ingapheleli khonapho ngenxa yokuthi uJonathan kasekho.
Yena wagcina nini ukukhuluma laye umnumzana Moyo?
Ngile nsuku ngicinile ukukhuluma laye khonapho engakaze exotshwe besengile nyanga kumbe anyaza ngikhulume laye uzokwathi sexotshwe lapha hayi azange ngeke ngikhulume laye amalanga nalana.
Umnumzana Belief Gawule ngoke wasebenza lo mnumzana Jonathan Moyo kwezokhetho esigabeni seCholocho bekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eCholocho. Live talk namuhla kuhlelo labesifazana sixoxa ngomkhankaso wokwehlisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini we-16 days against gender-based violence. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke ukulwisana okukhulu phakathi kwezizalwane zakule Palestine lezakwele Israel esigabeni seWest Bank leGaza ngemva kwelanga elilodwa umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ethe elemelika selinanza idolobho leJerusalem njengesigodlo sakwele Israel. Iziphathamandla zedolobho leCalifornia khonapha eMelika zithi umlilo otshisa igusu duzane ledolobho leLos Angeles uzaqhubeka ngoba ilanga litshisa okwamagama okusho ukuthi lengezelela amathuba omlilo lo ukuthi uqhubeke. Abanye bathi amabandla aphikisayo athule ngokwenzakala kuhulumende weZimbabwe njalo kawabonakali emphakathini selokhe umongameli Emmerson Mnangagwa esuse umnumzana Robert Mugabe embusweni. Kulabantu abathi amabandla agoqela ele-MDCT, ele-MDC elikhokelwa ngumnumzana Walsh Mengcube, ele-National People's Party elikankosikazi Joyce Mujuru, lamanye amanengi-nengi kungani echaywe isithuli kulandela ukugenqulwa kukaMgabe. Athulele namabandla la ngesikhathi kumele aqalise ukukhankasela ukhetho oluzayo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo umnumzana Methuseli Moyo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-NPP, lo mnumzana Dube Mukombwe owe-MDCT. Umkhombwe usungula lingxoxo.
Ukuthi abantu nje kubalathi besikhanye into yezano le ngoba izano yenza into yayo endlini yazo. Sesivukele njengoba uMnangagwa wathatha umbuso, sibone ukuthi ikabhinethi yakho uyayihlela njani, sibone ibhajethi yakho ukuthi uyalaphi ngayo, then thina sesiyenzela sesiprincipal sokumobilize i-registration.
Baba Moyo, uyazwela lapho umkhombo uyakhuluma ukuthi babukeli izanu isenza kokukhonokho ngoba ngokwabo konke lokho. So wena uthini ngakhonokho njalo lithini njengebandla?
Njengokutho kwamkombo, nxa kwenzakala into enkulu engajwayelekanga, kwesinye isikhathi abantu baba lesithuli bebe bembembijana. So abantu-ke nxa sokudlulile lokhu sesikubonile okamgaba lomnankakho sokuphelile, ama-opposition sekumele abuyele endimeni iqhubeke ngesikwenzayo ngoba kula nto etshintshileyo. Isitimela sezane lokhu kuyiso batshintshe umtshayeli kuphela.
Ye, khonapho-ke libukele baba Mkombwe, kukhanya ngazani phela abantu abasalazi, abantu bacala ukuthi vele kalisekho njengebandla. Polisa athi vumbu njani njengoba kukhanya ngazani vele alibonakali?
Hayi, thina siyabonakala Gift ngoba into ekhona thina njengebandla le-BC silohlelo esilalo oluvele ze luhamba ngesikhathi besenza abakwenza umnyangazo lomgazi. Sikhankasa senza ama-voter registration ngoba thina sikhangelela ukhetho ngoba sikakhonsentrate kuzinto zezanu ngoba lathi sikalahleka ngoba into yezanu izanu izanu kuphela ngoba umuntu akagwa endeya usebenzile kuzanu more than 17-20 years.
Ngibuye kuwe baba Moyo, lina lani alikhanyi phela ukuthi lenzani, kukhanya ngazani bese libanjwe ibuthongo sibili. Police avuka njani ebuthongweni lowo?
Hayi, into akunjalo du, siphathekile yenza khonokho okhulwa umkombo ukukhuthaza abantu ukuthi be-redest izinto ezingadinimayali sangeza kuhamba ngohlelo lokuthi lamhla kurejestwa ngaphi lapho esikhuthaza abantu ukuthi beyirejesta. Okuningi siyalungiselela sibili kakhulu, siphakathi kokuhlelo lokukhetha abantu abathumela kuphalamende ukhansili ngaphi njenge-NPP. Besikubonile konke okwenziwa izanu, besikustadijile sakubona konke, besifika ebantwini sikwazi ukuthi sifika sithini ebantwini.
Ye, liyafika lisithini ebantwini ngoba abantu bayabuza ukuthi kade belingaphi.
Besikhona, izanu ayitshintshanga. Yikho sikutshela abantu ukukhipha uMgabe ufake uMnangagwa aqhubeka efaka bonabo bantu ade sikhala ngabo ukuthi bayantshontsha. Bonaba abantu kade sikhala ngabo ukuthi bashukuluze abantu lokho bekhona besemsebenzini. Akunanto emtshintshileyo. Abantu bengathathwa ludumo, into ezikhulunywa ngomlomo ukuthi siyayenza lokhu, siyayenza lokhu, nabakwenze sifoni. Kodwa ukubona kwethu izanu ayisozitshintshe ingwe vele kade yayitshintsha amabalayo ushala iyingwe.
Ye, baba Mkombwe, phela lilo hlelo lwenu lo kuthiwa ngesishona jakachaya kumbe kutshoni khonokho, litshela nabantu ngakhonokho utshakatshaya wangikhona lo, njengoba phela abantu abaningi abakwazi besibabuza lapha bathi lokho kukhulunywa i-MDC asikwazi, kuyini khonokho?
Ya, abantu bangathi asikwazi ngoba anti njengebandla siqalisa nge-membership yethu ngoba into ekhona i-membership yethu from branch siya ku-ward siya ku-district province nationally ngoba into ekhona inkarakata ngikulungiselela ukhetho ngoba singahamba sikhuluma kwezanu lokhu thina singakwazi ukuthi abantu bethu bangenela emabhukwini ekuvota saba singenzanga lutho kodwa thina into esikhangeleyo singakakhuluma kwezanu lokhu bezikhuluma sibone ukuthi njengebandla ukuthi sithinte abantu sisenza abantu bezifisa ukuthi ukuqakatheka ngokubhalisa ukuvota kutshoni kibo thina njengebandla sikubona ukuthi hhayi thina lowo ngumtshado wezanu i-family issue yezanu into yabo asonto yethu asonto ye-BC asithe sakhipha uMgabe uMgabe sikhangele ukuthi besimkhipha nge-election.
Uyezwa lapha Moyo uthi ye likhulumile phambilini ukuthi ngokwabo sibili lapha lalapha Kodwa siyabona ukuthi kusenjalo ke amabandla njenge NPP lawa lenkinga ukuthi abanye sebebaleka sebeyingena ke kuzano. So lizavuselela njani ibandla leni?
Sekulesikhathi lokuthi abantu baphumile ibandla liyakwelifile. Ibandla le-NPP kalifi, ngifika bayithiwe, silamendla kakhulu. Bephuma bona abaphumayo bangena kanti iphathi belinjalo. Njalo eZimbabwe kunendlala kakhulu, abantu abasebenzi kunobulova, bayahlupheka abantu. Nxa sebethiyiwe, nanto kuthiwa zithiwa nezokudlala. Siyakubona ukuthi izane iyaphuma kathesi ihambe idinga abantu, iyathembisa ukuthi ibuya kuzane, sizakwenza lokhu nalokhu. Abantu kwesinye isikhathi bendlala bangokuswela, ngoba kumsulo umuntu kamlimi ebethi manambuyele. Kodwa ibandla bethu le-NPP iqinile, liyaqhubeka liya phambili. Labo abathiyayo ye omunye umuntu indlela enza unjalo ekhumbula emanxiweni, bakhululekile ukuthi bekhumbule emanxiweni.
Umnumzana Methuselimoyo ngowebandla le-National People's Party ubekhuluma endawonye lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Dube Mukombwe. Bebelo Gibbs Dube wa Studio 7. Siqhubeke ezosuku ngezemidlalo. Asekuzinga laphezulu amalungiselelo emidlalo yeZone 6 Volleyball Club Championships ezaqutshelwa koBulawayo kusukela ngempela viki esiya kuyo kusiyafika mhla zilitshumi lasikhombisa. Kubika uJoseph Njanji.
Amaqembu omdlalo we-volleyball asuka emazweni angezansi kwezwekazi lase-Afrika kusigaba esaziwa ngokuthi yi-Zone 6 kumbe i-Region 5 akhangelelwe ukuzobuthana edolobheni lakoBulawayo yoyizophatheka kumncintiswano walonyaka owe-Zone 6 Volleyball Club Championships. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Volleyball Association uBrian Manuel uthi sebelinde ukuqala kwemidlalo ngoba amalungiselelo abo ehamba kuhle kakhulu.
Lapha silungiselela umdlalo we-Zone 6 Club Championships, meaning ama-clubs from different countries in the zone. Abantu laba bafika namuhla, ama-teams afika namuhla. And then kusasa kuzaba le-technical meeting and then ama-games azaqalisa on Saturday at 8.
Amazwe akhangelelwe ukuthumela amaqembu kulimidlalo ngabalisa eleBotswana elikhangelelwe ukuthumela amaqembu amane, iLesotho elamaqembu amathathu, eleMalawi elibhalise amaqembu amabili, eleMozambique elibhalise amaqembu amathathu, iSouth Africa ilamaqembu amane, eleSwaziland lilamaqembu amane, eleZambia libhalise amaqembu ayisikhombisa, kuthi eleZimbabwe lona lizamelwa ngamaqembu ayithobamu nembili. Kucelela besilisa kukhangelelwe ukuba kube namaqembu alitshumi lathobamu nemunye, kuthi kucelela besifazane kukhangelelwe ukuba kube namaqembu alitshumi lesithupha. Le midlalo izaqhutshelwa endaweni ye-Trade Fair ku-Hall 3, njalo uManuel uthe kuza kube kungenwa mahala.
Sesihambisile ngamafly kuma-schools sibazisa ukuthi umdlalo ukhona, sizafaka futhi emakhombini lani ukuthi si-advertise umdlalo. Ngifuna ukuthi abantu bonke abathanda ivoli bazobona bona umehluko okhona ama-clubs, the national team. And then when you play schools, what's the difference when it comes to clubs?
Ilizwe leZimbabwe lizamela kumidlalo yeZone 6 Volleyball Club Championships ngamaqembu abalisa LAUZ Wolves, LA Support Unit, LA Spartans, LA Harare City kanye lele Napa. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo wezemali wethula ibhajethi yomnyaka ozayo esithi uhulumende uzimisele ukwehlisa indleko yakhe, njalo uthi umthetho indigenization uzaguqulwa ukuze uhuge abamabhizimusi bakwamanye amazwe. Wayengumphathintambo wezemali kuhulumende ogenqulwe libutho umnumzana Ignatius Chombo ukhululwe namhla ngumthethwandaba we-High Court. Amabhanga aselaywe ukuthi avale ama-accounts kamnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Kasukuwere. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.